Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 29 ngoLwezi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Elingali tshona njani izulukanda bamthwakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba elingali khona olamukela imoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Kambe inkokheli yebandla lezano PF esiqotshiwe izasungula na elinye ibandla.
Laba baphumileyo yingaye kuba baba lesibindi sokuthi baqale elabo ibandla. Kodwa ngiyazi ukuthi engxenye kuzabe efilwa ngovele abantu bakhona vele kabala sibini.
Ukhetho lokudinga umongameli wakwele Namibia olugqitshwe izolo lwenziwe ngemitshina yakulezi nsuku kungela maphepha. Kundaba eziphathelane labesifazane lamhlanje sixoxa ngodaba lomkhankaso wokukhuthaza ukungahlukuluzwa kwabesifazane. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Inkokheli yebandla lezano PF esiqotshiwe kumbe ukwalelwa ukuncintisa kukhetho lwamalunga e-Central Committee ngoba icatshangelwa ukuthi isekela unkosikazi Joyce Mujuru ilakho na ukuqoqa ibandla elinye elezombusazwe. Lumbuzo uza ngemva kokukhanya mceke ukuthi baningi kakhulu kade besekela unkosikazi Joyce Mujuru nxa inani labo lalabo abaxotshiweyo lingafakaza lokho. Abaxotshiweyo laba babalisa omnumzana Didmas Mutasa, Rukare Kumbo, Jabulani Sibanda kunye lonkosikazi Mjuru ngokwakhe labagcina isihlalo bebandla kuzigaba ezifika phose ezihlanu abangasekho kudale le-Central Committee. Umhlangano lo omkhulu weCongress uzenziwa kuviki ezayo okuzagcizelelwa khona ukumiswa lokuxotshwa kwamalunga kunye lokukhethwa kwabanye kuzenziwa ngolwesithathu kusukisela ngolwesithathu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Thina siyazi ukuthi vele nxa kuthiwa kulesisekelo sombuso ibandla linjalo vele livele liyibandla elingavamanga ukulandela isisekelo sombuso eselizwe kumbe esebandla labo. So akusethusi nje sesimelene nje khona ukuzwa ukuthi ngoba into ezenzakalayo phela ngale zile kokwenza yithi ngoba yibo phela ababuthayo. Kodwa ukuthi thina sicabanga ukuthi sibadinge ukuthi abasikabalandeli isisekelo sombuso yithi vele sesibanika isithunzi sokuthi ngabantu abalandela isisekelo sombuso. Lokho abakwenzayo vele yinzalo yabo, akusethuthi lokho.
Manje pho nxa sikhangele khonokho okwenzakalayo ubona ungani kuzazalwa nkomoni emhlanganeni wabo lo ozayo owe-Congress ye-next week?
Ye, angayephela ngomprofit, angayephela imali vele angiyenze ukuyikhafula ngamakhala. Kodwa njengokubona kwami ungazibona ukuthi abantu bakhona abathiwa khona bayakhitshwa. Yo abantu abavele sibazi njengama-hardliners, ama-hardliners ezanu abavele babephethe inkundla bekhankasa laphana ngo-2013. So kusitshithi khathi esikhona sokulithuba lokuthi ibandla leli libe libandla elixegayo. Laba baphumileyo ngaye kuba baba lesibindi sokuthi baqale elabo ibandla. Kodwa ngiyazi ukuthi engxenye kuzabe efilwa ngoba vele abantu bakhona vele kabala sibindi. Kodwa nje ibandla lizasala lixega selilithuba lokuthi abaphikisayo bangeneke bathathe kwi-market share ekade ivele ibanjwe ibandla lakhona leli zanu PF.
Lo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Ukhetho lokudinga umongameli wakwele Namibia olugqitshwe izolo lwenziwa ngemitshina yakulezi nsuku amakhompyutha kungela maphepha asetshenziswayo. Lokhu ngokwakuqala ukusetshenziswa kwamakhompyutha okuvotwa kuzwekazi le-Afrika. Ibandla leswapo elika mongameli ifike punye pohamba yilo elikhangelelwe ukunqoba lanxa liyabe limelwe ngomnumzana Hageke Npop obe inhloko kahulumende. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Bonani mini iNamibia ukwenza kwayo njalo indlela asebe abaqoqe ngayo ukhetho lwabo lusitshengisela ukuthi hayi nxa sisukela ngaphansi ngapha southern from the south kutshengisa ukuthi i-democracy ngani bangcono ikakhulu emazweni aphuza ukuthola uzibuse afana na le Namibia le South Africa. Bonani base sibangene sihle kakhulu ngendlela abayenza ngayo ezombangazo.
Siyabona ukubana umnumzana Pohamba ukhanya hayi uthi yena hayi isikhathi sami sesiyenele sokumele njiye, kodwa nxa sikhangele kwamanye amazwe awezwekazi e-Afrika kukhanya oyabebusa kachiyi kalula isikhundla. Singathini ngalo?
Singakhangela lokhu sokukhangele sokucubungule ngendlela yokuthi kathi okungabe kubangela khonokho kuyini. Ngibona ngani mina singathi ngoba abantu abaningi amazwe amaningi athola uzibuse kuma-50s kusiya phambili ayelodubo olukhulu kakhulu ukuthi bazame ukwakha amazwe amatsha esuka ku-colonization. I-colonization yayiseseduze kakhulu, khonokho kwenza ukuthi izinto zibe zima kakhulu, njalo kwakungabe labantu abaningi abamnyama abafunde kangako kumbe abakwazi ukwenza ezombangazo kumbe ukukhokhela ilizwe. Mbone ngani sokusuke kwabangcono-ke khathesi ukuthi ngesikhathi iNamibia kumbe i-South Africa ethola ngayo izibuse bese kulabantu abaningi abafundileyo kule South Africa laseNamibia, njalo abantu be-Africa nje jikelele bese bezimisele ukuthi bangathola ukubuswa ngobunye ubucindezeli obulesikhumbe esimnyama nje kuphela.
Lo ke ngomnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esebhilitane. Uhulumende uphakathi kokucubungula ukuba imfundo ephiwa abantwana besikolo iqondile na kumbe baphiwa ichefu ebaqumbisayo iphinde ibaqume. Lokho kulandela eminye imibuzo yokubana kanti kungani imfundo ingaguquli impilo yabantu. UGibbs Dube Studio 7 uxoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso yamatitshala iZimta umnumzana Sifiso Ndlovu waqala ngokumbuza ukuba kanti vele ngokwani lokhu kucubungula.
Nanku phela sokubonakala ukuthi imfundo yethu ngani kayiguquli ilizwe, kayisithatheli izinto ezingaguqula impilo yabantu kanyeleze umkhonomo. Nalenzwa-ke sithi i-ansa yakhona ingatholakala kwezemfundo. Nxa sitholakala kwezemfundo sesikhangela ukuthi ngo-1999 sibe lokucubungula okwakhokhelwa kakhulu ngudokotela uMzinamasanga okwacina sokulethe iripoti enkulu kakhulu eyayikhuthaza iZimbabwe ukuthi iguqule amanyathelo ayo kwezemfundo. Aluba sakwenza lokho mhlawumbe ngayesesikwesinye isigaba. Kodwa-ke kathesi sesikhangele ukuthi-ke lokho kuza kukhutshwa ngabazali, kukhutshwe isizwe sonke ama-industrialist. Kuzalokhu sokukhangelela ukuthi kuyini okungagcwaliswa kulokhana okwavundululwa ngo-1999.
Ye, mase sikhangele-ke ubona ngazani-ke loba abantu bahazi bekhulume, kodwa kuyayenzakala yini ukuthi kugcina kufakwa khonokho kube khona emphakathini?
Kuzaba nzima okwakathesi, nanku phela ezomnotho elizwe uyantengantenga, okuyizo ezimele zingaye ziyakhuthazwa zifuqe ezemfundo ziya phambili. Kodwa-ke okuqakathekile nanku phela, iZimbabwe idinga imfundo ukuthi iguquke, imfundo idinga imali ukuthi incediswe ukuthi ibe imfundo emqoka. Konke lokhu kuyinto okumele sibhekane nayo, sokumele sizame ukuthi okuzakwenzela kuyini. Okusobalayo ukuthi kathesi ngebhajethi esiyikhangeleyo eka-2015 lanxa sihaza siyiguqule i-curriculum singaza-ke silokothe sifise nje kancane ukuthi-ke i-curriculum iguquke, ngoba siyabe singelayo imali yokusukumisa izinto ezifunakalayo.
Nomzana Sifiso Ndlovu unobhala jikelele wenhlanganiso yamatitshala eyeZimta ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Inhlanganiso emela izakhamuzi zeHarare e-Combined Harare Residents Association, ICRA, ithi isilobe ugwalo lomthetho ozabamba amakhansili ngamandla ukuthi uhambelane lokuzibusa kwezabelo olwe-devolution of power. okunenga sikuzweni kuntathele izindaba yethu uMark Peter Ntambe esethulela lolu daba eseHarare.
Umqondisi weCrow uMnumzana Mfundo Mlilo uthi inhlanganiso yakhe isilungise ingwalo ezimbili eziqakathekileyo kudaba lokubusa kwezabelo lamadolobha ezimele zigijinyiselwe edale lephalamende.
Ulogwalo lwe-devolution le-policy ye-local government. Ugwalo lwe-devolution sibona ukuthi isekelo sombuso esikhona i-constitution ngathi iyasinika i-devolution, kodwa kulo mthetho okumele wenziwe nguhulumende owenza ukuthi i-devolution le ngathi siyiphile, kodwa sibona ukuthi uhulumende kakakwanisi ukuthi lolu gwalo akwanisi ukulilungisa. So thina njengenhlanganiso yemeli zakamizi sesiphumelo lwethu ugwalo esingathi yi-draft bill e-devolution esifuna ukuthi siyingenise ephalamenti njenge-private members bill.
Uthe kuze kube lamhlanje lokhe kungakalungiswa umthetho wokubusa kwamadolobha ukuba uhambelane lesekelo sombuso esitsha esidinga ukuba kube lokuzibusa okuthile kuzabelo lamadolobha, i-devolution of power, ethi njengoba sokuphuze kangaka babone kufanele ukuba bethole usekelo lwamalunga edale lephalamende ukuba benikezwe njalo besekele ugwalo lwebhili yabo.
Iparlamenti session le iyavula mhla ka-28. Sikhangelela ukuthi u-honorable Zindi wezano PF lo honorable Jesima Jomo MDC iba bazaqhubha lo msebenzi esesihamba ngawo. Akhona ama members eparlamenti amaningi avela kuzano PF, lamanye ndlala avela ku-MDC, lamanye ndlala ama party angekho eparlamenti kodwa sisekelayo kulolu hlelo lwe-devolution esibenzayo.
Isisekelo sombuso selizwe sivumeza amadolobha afana leHarare leBulawayo lendawo ezigombolozileyo ukuba ebe lombuso we-devolution ngaphansi kwe-Metropolitan Council ezakhokhelwa ngumeya, njalo igoqela amalunga edale le-House of Assembly le-Senate anezigaba ezitholakala kumakhansili anje, njalo ijonge ukuthuthukisa indawo ezinje kwezomnotho lempilakahle kaZulu lokuhlola ukuba umnotho lemali isetshenziswa kanjani kulawa makhansili. Ugatsha lwezemithetho kuhulumende luthi luphakathi komsebenzi omkhulu wokufuqa imithetho ethile ukuba iyolungisiswa edale lephalamende ukuze ihambelane lesekelo sombuso esitsha. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Siyabonga ke Mark Peter Ntambe okwathesi ke sengichedela iceleni ke ngilichiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami owenu osithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo councillor ka ward 20 wo chief Nkalakatha eNkayi u councillor Maria Ndlovu mayelana nomkhosi osaqhubeka emhlabeni jikelele wokulwela amalungelo abesifazana o International Day for the Elimination of Violence Against Women in 16 Days of Activism. Siyakwamukela kuhlelo councillor. Kukhona yini okwenzakala eNkayi?
Enkayi okade kusenzakala besihlangane ezikolo kubuzwa imbuzo yokuthi kuthathe kanjani kusukela nje ebantwaneni ontanga lapho mama siphathe kanjani konke nje ezikolo lemakhaya besithi bafuna ukuthi bebhale kuphume ku-Action Aid. Lathi siyaphendula ukubana siphatheka kakubi.
Ubuqoqwe mbani umbuthano lo?
Umbuthano lo kuthiwa uqoqwe thina ngapha kubuye kuthiwa i-net one esifoneleyo ukuthi siyehlangana ema-primary schools sisiyaphendula imbuzo ukume ngobuningi bethu sonke obaba labomama. Okukhulunyiweyo sibili thina abadala sithe siyahlukuluzeka ikakhulu thina omama ngoba inhlupho zonke zehliselwa kubomama. Sithe thina siyahlukuluzeka ngenxa yokuthi kule nhlelo okhamfethi obhimu o-Red Cross o-Ohefo okubhadalela abantwana ezikolo nxa kubhadalela abantwana kuyabe kukhangele intandane labadubeka ukudubekisisa, kodwa usuzathelisani ukuthi khonapho abantwana sebebhadalelwa zinhlelo ngabala abazali abasebenzayo labana sebengabolahliwe. Then at the end of the day umntwana uzakwehluleka ukuthi aye esikolo ngoba nyake ngala mali yokubhadala ahamba ayekwelusa inkomo mbe ngongumfana nxa yinkazana la yedini iziporobhu ukuthi ayegezisi imigano. Sengizobotshwa futhi mina under i-Child Protection Act ukuthi umntwana ungaphi engekho esikole. Ngathi ngakukhuluma khona kuze sokuthiwa ikhomithi eliyikhethayo yiye engahambisi kuhle.
Batheni ngalokhu?
kade bekuthatha labo bebevumelana lathi ukuthi kuhle ngathi nasekwethula ukuthi inhlupho esihlangana lazo uyiziphi labo bekuthatha bethi bayabhala ibhuku eliyabe selibuya sokuthangwa action book.
Uhlupho lolo belubhahe kakhulu ukuze lilikhulume kulomhlangano.
Uhlupho lubhahile sibili ngoba ungakhangela khathesi ngikhuluma ngisenze nje abazali behluleka ukubhadalela abantwana ezikolo bona bemele bathathe izinhlelo sebehanjiswe kumajasi wethu umasuke ekhothe enkayi usokhangela ukubona ukuthi kunzima okungakanani kanti-ke ngabe bebengazimbeli abantwana into zihamba smooth abantwana babhadalela zinhlelo kambe inkinga ezinjalo zingavelanga.
Kodwa lukhona udaba osolwathethwa emthethwandaba khona ngapho enkayi kumbe bayithuselwa nje?
Akwethuselwa, kuyathethwa simple magistrate athi bhadale i-messenger of court umbhadale kuthi ebhadale ifees yona leyo ubhadale ngoba usuphuzile kukhona kuyaphila. Abadala abangalamali osokusenzakala usubizwe esikolo kuthiwe ubalele imali yakho lesembu le-120 isikwelede kuthiwe kumbule nqola lamadonki mbinkomo kuthiwe thutha i-river sand kumbe iphithi uhlanganisa labo pit sandwich intshanisa labo graveli njengoba nakulezi akho ezikhona esikolo kuze kukwane uhle imali yakho esikwelede yona leyo yabulayo ngokuthi ibale bekhamuza phesi $7 payload.
Labesifazane labo base benza umsebenzi onjalo kumbe kusebenza ubaba
kuphela akakho ngasebenziyo kungaze kuthiwe kumbe lamhla kulayithela inqola uzathola ukuthi lathi mama siyathwela amafotholo siyahamba khona ngale thangane siyalayithela kumbe zinqola kumbe zimoda akekho ohlalayo ngathi usetshenziswa sihlangene obaba labomama.
Lokhu likuhlanganise njani lamalanga lawa okuthi kulwisane lokuhlukuluzwa kwabesifazane?
Sukuhlanganise ngokuthi nxa sikhangela kakhulu phela ama-problems wonke abakhona lapha ku-gender-based violence thina omama yithi sihlukuluzeka ukwedlula obaba ngoba kungavele kuthiwe kumbe umntwana kalakuthi uze suba besithi hamba kunyoko kodwa nxa kusebuhleni kumbe sebhasile umntanami kumbe kana-uniform mbe kuyini hamba kunyoko usokhona kuphela thina kuyasihlukuluza kakhulu ngoba
hayi ke balaleli ucingo lukankosikazi Maria Ndlovu luhle lwaqumeka khonapho asiseyikwenelisa ukuqhubeka ngengxoxo yethu kodwa simbonge ke ukansila kaward 20 enkayi kwechief Nkalakatha ukansila Maria Ndlovu. Sihlanganeni kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo ukuze lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Olivalelisayo yimi owenu uSithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Studio 7 e-Washington DC.
Sibonge ke uSithandekile njengokutsho kwakhe lilalele ke ngeviki ezayo lizokuthi uliphathelene. Kwezemidlalo ke lamhlanje ke sikhangele umdlalo okhangelelwe ukuthi udlalwe kusasa oyabe uphakathi kweqembu le-Highlanders le-Dynamos umdlalo wenkezo ke eGushungo Cup. Linkezo ke yinkezo yokuthakazelela ukunqoba okwenziwa ngumongameli Mgabe kukhetho olwedluleyo. Hayi ke balaleli isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebeziqakathekile lamhlanje. Kambe inkokheli yebandla lezanu PF esixotshiwe izasungula na elinye ibandla. Ukhetho lokudinga umongameli wakwele Namibia olugqitshwe izolo lwenziwe ngemitshina yalezinsuku kungela phepha ngitsho elilodwa. Lingakhohlwa ke ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi 1202-465-0318. Igama lami nguChris Gande Lilale.
Listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.